igqwetha likaChabanga umnumzana ngobani sithole utshele intatheli izindaba yemthethwandaba we-High Court namhlanje ukuba bafuna ukuvimba amalunga lawa ngoba asebenzisa ibizo le-CCC okungekho emthethweni ngemva kokuxotshwa kubandla nguChabanga.
Nabana bantu ababeqotshwe yiyo i-CCC bengaphasisithethi kubi-election be-CCC kanene abantu abaqotshwayo kuphalamente, kusenethi nakulocal local authority.
Kodwa iziphathamandla ze-CCC ezisola uChabanga zisithi usetshenziswa libandla le-ZANU-PF zikutshaye indiva lokhu zathi zizaqhubeka ngamalungiselelo okhetho. Nansi isiphathamandla saleli bandla esibona ngenhlelo zokhetho unkosikazi Ellen Chiriedenga.
Yinto ezondisa abantu, yinto eyenza ukuthi hayi thina bazasiqokisela abantu bethu kodwa sizabalisela njalo ukhetho luza. So yinto esikhuthaza ngayo abantu and futhi okumqoka ukuthi abantu sebedibeke kakhulu. I-economy yeZimbabwe ayimanga ukuthi abantu abalamsebenzi, abantwana baxotshwa mihlanganiseli ezikoleni. So nezinye izinto ezondisa abantu ezifuna ukuthi zisukume
zisebenza. Zombusazwe esebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo utshele iStudio 7 ukuthi i-CCC kuzamele ithathe amanyathelo aqinileyo ukulungisa udaba lukaChabanga.
Engikukhulumayo kuvela kupolitical theory endala kakhulu abantu abayazi ukuthi ukuze liphume ku-state of nature lapho kungelamthetho khona kudingakala ukuthi lenze i-constitution evunyelwana ngama-members wonke, ama-structures wonke elizwe lonke, kubunjwe i-constitution i-accept ibe yiyo enika upresident amandla, uchanisa amandla ukuthi evimbele abantu abakhipha abantu amalunga ephalamenti akhethwe ngabantu. I-constitution le izavikela amamembers e-peoples ukuthi engaphokukhishwa nje ekwanisa ukusebenza eli-focus engaphandle nje kube lokhu elikhona ngabantu abazifakayo.
Udaba lolu lungene e-High Court namhla ngesikhathi amalungiselelo ama-by-elections esekusibanga saphezulu. Kusenjalo olunye njalo udaba obelusemthethwandaba namhlanje lapho i-CCC ethi ifuna uChabanga ezinjwe ukuqhubeka esebenzisa ibizo layo njalo esithi ungunobhala jikelele waleli bandla ludluliselwe phambili ngumahluleli uJustice Tawanda Chitapi. UChitapi uthe ufuna isikhathi sokuba azwe lokho okushiwo ngamagqwetha e-CCC nakaChabanga ukuze aphe isinqumo sakhe kusasa. Igqwetha le-CCC umnumzana Obey Shaka uchasise ngokwenzakale emthethwandaba namhlanje. Chabanga ubeke amaphepha akhe ngolwesihlanu okwenze ukuba sibeke amaphepha ethu namhlanje. Umahluleli udinga isikhathi ukuba azwe ngodaba lolo. Sizaphenduka edale kusasa. UChabanga uqale ukuxotshisa amalunga e-CCC kumadale womabili ephalamende ele-National Assembly lele-Senate kanye lakumakhansili ngenyanga edluleyo. Okwamanje kulamalunga angamashumi amabili lambili 42 awephalamende asexotshisiwe lamakhansila angamashumi phose ayisikhombisa 69 elizweni lonke. Umthethwandaba we-High Court wethule isinqumo sokumisa uChabanga ukuxotshisa amalunga e-CCC ngolwesibili olwedluleyo. Kodwa ngosuku lunye usomlomo wephalamende umnumzana Jacob Mudenda uxotshe amanye njalo amalunga e-CCC ngemva kokwamukela incwadi kaChabanga kungelani lesinqumo somthethwandaba. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngimbondolozi Ndlovu.